kwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi nako uhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 $540. Yindaba sisithi imali leyi sayijonjelwa. Imali leyi esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-one bond is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona $540, kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyibisele ifana ne-$540, ayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000, i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina li-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyechaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekeka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lesson. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, akayenzi lutho. Pho thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kade sekutshona sikuhambela amanga sithi siye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi. Sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ne-statement esisifakayo nxa singayanga emsebenzini, utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende enxela sebazalini?
Okwakuqala sizathanda ukuthi kuhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge-Public Service Commission, eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council, ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasinyelele. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini, akhulume ngokuthi usenikeze isisebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye esikolo kuthiwa 100×0 is equal to 0. So 100% of nothing i-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.